daba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Kulamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 27 Mabasa 2019 ngu Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair walonyaka ugqitshwe lamhlanje kobulawayo. Abaningi bekhala ngokuthi zinlutshwana kakhulu insuku ezimbili eziphiwa uzulu ukuthi angene. Abebandla le-MDC ekhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa babe lomhlangano we-National Council baphuma lesinye sezibopho esithi inkokheli yaphezulu yebandla leli eye-presidium kumele iguqele owesifazana. Kuthi-ke izakhamizi zezabelweni zeMandebeleni zithi labo abaphatheka kumbhuqazo wegugurawundi kumele baxolise ukuze bathethelelwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair walonyaka ugqitshwe lamhlanje kobulawayo. Abaningi bekhala ngokuthi zinlutshwana kakhulu insuku ezimbili eziphiwa uzulu ukubana angene. Labo somabhizimusi labo besithi ngabe uhlelwa kuhle lumbukiso ukuze kube yiviki yonke kuvulelwe uzulu labo besebenza ezabo inkulumo labanye babo baphandle kwelizwe. Ekucingweni sile entathele izindaba iye Studio 7 esembukisweni owezitf walonyaka uAnastasia Ndlovu. Siyamakumukela kuhlelo. Akuchasisele abalaleli ukuthi kwenzakalani khona ngapho ngakobulawayo.
Namhlanje lilanga lokucina lokuvulwa kombukiso weZimbabwe International Trade Fair. Abantu baze ngobunengi bekugcwele kuphithizela abadala labantwana labo somabhizimusi kuhlanyene. Umbukiso uhambe kahle njalo lababukisileyo batshengisela ukuthokoza. Abanye ngabathi batholile osomabhizimusi abalakho ukuthenga impahla zabo. Abanye njalo ngabathi bathole osomabhizimusi bakwamanye amazwe abazathenga impahla zabo. Ngakho bakhangelele ukuba uhulumende ayenze kube lula ukuba labo bafuna ukuzotshala imali eZimbabwe bengathathi isikhathi ekuhlanganeni lamaphepha wonke okumele bawahlanganise ngesikhathi lapho befuna ukuzokwenza ibhizimusi eZimbabwe.
Ababuyileyo ukuzobona umbukiso abakhalazi na ukuthi isikhathi sangkhona sokuthi bangene insuku ezimbili zinlutshwane kakhulu?
Osomabhizimusi labo bakhala ngokuthi amalanga amathathu abawaphiweyo malutshwana ngabe ayengezelelwa. Kuthi loZulu laye uthi amalanga amabili abawaphiweyo malutshwana. Ngakho bakhalaza ukuba iZimbabwe International Trade Fair ihleli phansi lohulumende bangezelele amalanga okuvulwa kombukiso.
Abesifazane bona kade bebukisa na njalo bathabe okungakanani ngebhizimusi abalitholileyo?
Abesifazana babonga uhulumende. Abaningi abalemisebenzi yezandla bebekhona bebukisa. Babonga njalo uhulumende ngebhanga leli alivulayo i-Women's Bank. Bethi bayathokoza ngemali abayitholayo kuleli bhanga ikhulisa imisebenzi yabo. Kodwa bephinde becele njalo ukuba imali ezaliswayo emalini ababe beyibolekile iyehle phansi. Hatshi ukuthi iqanse kakhulu. Bethi njalo lokufunakalayo ukuze uthole imali kumele uhulumende ananzelele ukuba omama bebevele bephansi kumabhizimusi abenzele kube lula.
Amafekithali lawo avalwayo ekukhulumeni kwabo abamabhizimusi lohulumende bathi azaphenduka na kobulawayo njengoba kwavalwa amafekithali amaningi lama-industry?
umZulu ikakhulu onguye onganamsebenzi nguye okhala ngokuthi uhulumende kasebenze dadalala ekubuseni kuhle lobudlelwano lamanye amazwe ukuze ngesikhathi ebusa kuhle abafuna ukutshala imali bezotshala kuhle imali bekhalaza lokuthi eZimbabwe ezomnotho azicade uhulumende engawomisi isandla kulabo abazofuna ukutshala amabhizimusi. Umeya wedolobho lakoBulawayo uthi ukhangelele ukuba ngabe amankampani ayabuya ezovulwa koBulawayo okubalisa oDunlop laboMelin laboSugar Refinery bethi koBulawayo akulalutho olulusuphe ekuqaleni ibhizimusi kodwa uhulumende kabuse kuhle.
Ababuzanga pho indaba ukumbe ngithi udaba lwamanzi nganye logets.
Umeya wedolobho lakoBulawayo Solomon Mguni uthi uma behleli phansi ngendlela uBulawayo ahleleke ngayo uBulawayo kaladubo lwamanzi uBulawayo kaladubo lwamagesi ngoba uvele uBulawayo uyazigayela amandla kagesi njalo noma kusengathi kulodubo lwamanzi uBulawayo kaladubo lwamanzi balemithi eyeneleyo yokuhluza amanzi ukuze wonke umuntu ozofuna ukuqala ibhizimusi koBulawayo athole kulamanzi edolobheni. Bakhalaza njalo ngokuthi uhulumende basebenze gadalala aqede uhlelo lwemathebelele Zambezi Water Project ngoba ngolunye abakhangelele ukuba ngabe lutholisa uBulawayo amanzi. Bethi noma izulu lingananga kuhle uBulawayo okwamanje ulamanzi ayeneleyo bakhangelele njalo ukuba bethole amanzi eNyamandlovu lapho badonsa khona besipha uZulu betho kwamanje udubo lwamanzi abalalo ngakho okhangelele ukufuna ukuzoqala ibhizimusi koBulawayo aze ekhululekile ngoba bona abaladubo lwamanzi njalo abaladubo lwamagesi.
Bayalungisa na imigwaqo kanye lokuthanyela ukuze leli dolobho lihlanzeke.
Kuqala kuyona le inyanga ikhansile edolobho lakoBulawayo isiqalile ukulungisa imigwaqo esedolobheni loba nje bebebhekane lodubo lokuthola imali yakwamanye amazwe ukuba bethenge eminye imithi eyokulungisa imigwaqo. Ikhansile edolobho lakoBulawayo ithi isiqalile uhlelo lokulungisa imigwaqo kuyona le iviki baqalile njalo ku 4th Street wonke ukufaka kutsha ithara ukuthi uRobert Mugabe naye uqalile ukulungiswa lo Jason Moyo wonke uqalile ukulungiswa. Ikhansili ithi izaqhubekela phambili isebenza ngaleyo mali elayo kodwa bethi ofuna ukuzoqala ibhizinisi koBulawayo ukhululekile.
Siyabonga ke Anastasia ngokusiqhathekela obekusenzakala empukisweni oweZITF walonyaka onake ogqitshwe lamhlanje koBulawayo. Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930-13860 laku 15460 kHz ku shortwave. Abebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa babe lomhlangano wamalunga edale labo laphezulu ele-National Council namhlanje baphuma lezibopho ezithile. Esinye salezi zibopho ngesokuthi inkokheli yaphezulu yebandla leli eye-presidium kumele igoqele owesifazana. Umhlangano wanamhlanje ubujongwe kwamukela impumela yenhlanganiso yokwamukela impumelelo yenhlanganiso yezabelo ama-provincial congresses okhetho lwenkokheli yalezo zabelo. Ngemva komhlangano bahle bethula isaziso sokuthi abadinga ukuncintisa ezikhundleni ezedlula ezimbili ku-congress yaleli bandla enziwa ngenyanga ezayo kuzamele bakhethe ukuncintisa esikhundleni esisodwa kuphela ngoba akula ozavunyelwa ukuncintisa ezikhundleni eziningi.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Izakhamizi zezabelweni zeMandebeleni zithi labo abaphatheka kumbhoqazwe weGugurawundi ababalisa owayengumongameli Robert Mugabe lo mongameli Emmerson Mnangagwa osembusweni okwamanje kumele baxolise ngodaba lweGugurawundi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo endabeni zemaphandleni.
Ikomishini ebona ngokukhumisana umlothe National Peace and Reconciliation Commission namhlanje iqoqa umhlangano oyenzelwe eGwanda lapho uZulu ovele endaweni ezithiyeneyo zesigabeni sangezansi yeMandebeleni efaka imibono yakhe ngalokho kumele kwenziwe ukuze kuxolelwane. Iningi labantu abadabuka esigabeni sangenyakatho kweMathebeleland ikakhulu eLupane okulapho kwabulawa abantu abaningi ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi bathi kungakakhulunywa ngokuxolelwana umgabe kumele aqale avume amacala akhe ukuze athethelelwe. Umnumzana Nangensimbi Mkhwananzi ozalwa eLupane oseyagele eGwanda uthi umgabe kumele amiswe phambi komthethwandaba athonisiswe aphinde njalo axolise kuZulu ngalokho akwenzayo.
Ukuthi umgabe ufundile uyakhuluma kavaleka ngamlomo wadala wami ufanele aphendule amacala akhe awavume. So kaxolise umgabe umdala kawamthwale nge-wheelchair sibili ahambe e-high court kobulawayo afika axolise amacala akhe lawo. Nxa sokuyikuthi uvuya kufa engaxolisanga kusefanele umnaka axolise ngoba wayenguye wayemkhulu kuleyo ndawo. So kathesi umgabe umnaka ukuthi axolise uzaxolisa njani umnikazi wecala ekhona madoda.
Umnumzana Patton Xaba obona ngamasiko yena odabuka esilobela uthi labo abaphatheka kumbhuqazwe bayaziwa njalo kumele bachaze ukuthi kungani bakwenza lokhu.
Ngaleso sikhathi sombhuqazwe uPrime Minister uRobert Gabriel Mugabe onguye owazi kakhulu ngalolu hlelo njengenhloko yelizwe ukuthi iGugurawundi engumbhuqazwe igenocide le elo Black Jesus uParents Shiri elo architect mkhulu uEmerson okaMnangagwa lo Sydney Sekeramani behlela lolu daba lokuzabulala abantu bakwaMthwakazi injongo kwakuyini.
Umnumzana Thandeka Zindi Mkandla ngomunye wabahlukuluzwayo ngomnyaka 1983 lapho etshaywa kabuhlungu ngensuza.
Thina ama-victim sifuna ukungakafi kabuye abhodi ilizwe lonke leli amatanki urali zathi okuthi abhodi ilizwe leli bezosixolisa ngobuhlungu itizilebonakali ithi thina mina as one of the victims mina zithi lo kababuye bazosihleli babesitshayela.
Umnumzana Njabulo Ngwena odabuka emantuhongola uthi wahlukuluzeka kakhulu ngesikhathi seGugurawundi lapho ebanjwa ngamandla okuthi abulale umdlwane wakhe ayewuthanda kakhulu ngemva kokuthi ukhonkothe ibutho leGugurawundi. Uthi lokhu kumphazamise kakhulu engqondweni yakhe okwadala ukuthi aphazamiseke ezifundweni. Kungakho uthi uhulumende kumele ahlawule wonke nje uZulu eMandebeleni ngoba wahlukuluzeka ngenye indlela ngaleso sikhathi.
Abantu beMathebelelendi bonke ngama-victims eGugurawundi. So if you are going to compensate abantu beMathebelelendi, you are going to compensate everyone. Labantwana esibazele last month. Ngoba iGugurawundi yahlasela wonke umuntu weMathebelelendi.
Umfundisi Langton Moyo uthi kuyadingeka ukuthi kuxoliswane kuthi laba abakwenzayo bachazele ukuthi kungani bakwenza.
There must be an apology, a clear apology ayikhona yokuxabangela ukuthi ingxenye lapha ubexolisa anti angithonga ukuthi ubani kodwa siyashela ukuthi sikuzwe khonokho from the horse's mouth as the motive behind yalokho okwenzakalayo because in everything that happens there is a motive. What was the motive?
Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngokukhumisana umlotha omnumzana Selonare uthi bazaqala ungena emaphandleni ukuze bathole imbono yalabo abahlukuluzwayo ngalokho abafuna kwenziwe.
Ubaba induna uMathema wathi esikhangeleke bathi babanare baba Ncube, abantu balindele ukuthi bazomtshela okuphakathi kwabo, balokhu besatshiseka. Samthembisa ukuthi sizagijima. Ukhanya lezinyawo sezisilazo ukuthi sigijime. Hlanganela abantu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethula umbiko ukuthi uZulu kumele akhululeke ukuxoxa ngodaba lombhuqazwe engelakwesaba ukuze kudingwe indlela zokuthoba inhliziyo lamanxeba alaba abalahlekelwa izihlobo ngaleso sikhathi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe.
Siyambonga ke u-Albert Ncube ngokusinika izindaba eziphathelane lezemaphandleni. Okwamanje ke othani ngilibeke ezandleni zikasithandekile Mhlanga esinika ke uhlelo lwabesifazane. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Sibongile Latifa Banda. Unobhala jikelele wogatsha lwabesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party. UMabanda usanda ukuphatheka emhlanganweni we-National Peace and Reconciliation Commission eLupane obucubungula udaba lwegugurawundi.
Ababedigelwa abantwana ngabantu ababethwele inzalo, abantu ababedatshelwa izisu ngomama ababezithwele, omama barejwa. Indaba leyi ibuhlungu kakhulu emntwini ongumama. Umama siyazi ukuthi umama ngumuntu olomhlelo, njalo konke lokhu okwenzakalayo umama wakubhabhula emhlani esekhangele intandane ezivulewele abazali, esekhangele abakhe abazukulu ababulawelwe onina bedatshulwa izisu. Izinto ezinjengazona lezo, iqiniso elihle, ubunzima obukhona eZimbabwe buwela ikakhulu emntwini ongumama.
Ungathi uyasuthiseka ngenani labesifazane abaphatheka kule imihlangano?
Angisuthiseki kangako. Hle ngikubone eLupane, omunye umama ubekhuluma ngendlela angani into ayilandile wezwa. Kudojwe abantu ongizwe babuya bazokuma ukwenzela ukuthi ubuso bomuntu ongumama bubonakale bukhona. Kanti ke thina kumele kube ngumama onguye owahlukuluzwayo, ngoba ngize ngakhuluma ngathi mina ngiphila lama injuries engawa sustaina nganginani ngaleso sikhathi, kuthaywa abazali bami, but lanamhlanje lawo ma injuries asekhulile azaba ngiinto esingenza ngisebenze nzima yonke into engifuna ukuyenza.
Utsho ukuthi abantu abakade besemhlanganweni lowo iningi labo ngabalethiweyo nje eDaluka leSt Luke's, bathi bebengakwazi ukuthi kulomhlangano nje.
Thina sifike lapho esilele khona kwesihlobo sethu eduzane kwegarajini khona phansi. Ubengakwazi lowo mama ukuthi kulomhlangano onjalo eLupane, uzwe ngathi sadinga omunye umfowethu isihlobo sethu. Mina ngivele Dandana, but ngimanyele ukuthi i-NPRC ikhulume yathi kunabantu abangu-7 abafonelweyo kumele basale ngemva komhlangano, bacamba lokuthi abanye ngabeDandana. Ngivele Dandana, umama lo baze babe mazi njengoba besithi idumbu chena lale eyinye i-commission azibonakali azazakali, bamaze njani njengoba yona ingkhona iqalisa i-NPRC leyi? Babaze njani labo bantu beDandana? Kumbe bathethe ama-party members awezanu PF ukuthi bahambe bayekhuluma babenzele lokho abakwenzelayo? Ngoba mina ngokwami ngibona ngani sebesebenzisa i-divide and rule.
Ngabe baluphathe njani lolu daba?
Okokuqala, amapholisa labezomthetho singazi kumbe abephisi bangaba khona, but iningi labezomthetho besicela bengabi khona okwesibili iNPRC incane kakhulu kule indaba abachiyane nayo sifuna iInternational Body ezabuya izekhangelana lendaba leyi ngoba already sebehle basitshengisa ukuthi bona sebesebenzisa divide and rule ayiyo abayisebenzisileyo from 1980 kuzofika namhlanje ngoba angiboni unare nxa bengangitshela mina ukuthi khonkhona nxa ngingasuthiseki ngabakwenzayo kumele ngiyeripota phezulu ngiyeripota phezulu kumnankagwa onguye he's an interested part how then can you tell me to go and report back ngiyecomplaina kumdabe onguyo amina kumnankagwa
leyo ibiyingxoxo lonkosazana Sibongile Latifa Banda unobhala jikelele kugatsha lwabesifazane ukubandla lemthwakazi Republic Party asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo izwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyambonga ke usithandekile ngokusinika lolo hlelo luphathelane labesifazane hlanganelane laye angeviki ezayo ngomgqibelo njalo. Kodwa ke abadala bathi kusinokudedelwana yena ke usededela uChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba semandebeleni eyebhethu likaZulu. Sixoxa ngodaba lwegugurawundi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo.
Ye, ungasitshela mnumzana ukuthi udaba lwegugurawundi osekuthiwe abantu sebengakhuluma ngalo kubona ungani kuzaphathisa yini khona?
Okuluhlupho yokuthi angikaboni umahluko okuthi kukhulunywe asikuthi phela abantu edabe engafuni ukukhuluma ngalo mzelo ndabe engakhulumi ngalo abantu kulezinto edabe ezifuna ukuthi zenziwe ngohulumende and uhulumende kakajaji ngazo izinto lezo fine ukhulume ngokunye kodwa kakakhulumi ngakho konke okufunwa ngabantu abantu bathi bafuna kuphunyiswe ama-report ethiyambakhwe aphunyiswanga kulabantu abathathwayo abangaziwayo ukuthi bangathi kabakhulumi bakhulume ngama-rebellions but abazange bathi ukuthi labo ababathathayo babasangathi njalo kuyathiwane ngabo so ngibona ngazathi ukuthi kukhulunywe ngakho kathonga ukuthi kukuthe kudidethwe and idideti esintwini yukuthi kuphikiswane kazange thi ukuthi kuxoxiswane ngakho yikumahluko sokuthi simzwisise and ngemva kwalopho kuthiwa ngumemasoni sizwisise futhi okuphinde kwathiwo yini ngabanye abakhulume bathi i-party position okubalisa u-deputy minister we-information okubalisa u-secretary for information in the president's office ongum-energy mdoda so bonke labo bathe hhayi kwakuyimpi and kangikhola ukuthi singaqalisa ukuxoxisana ngokuthi kwakuyimpi then kwakungasiyompi kwakukliya ukuthi uhulumende wayebulala abantu and mbona ngazathi akutshengisi ukuthi uhulumende uyazisola ngoba ulokhu edefensive.
Manje kwenziweni ngokubona kwakho ukuze kukhumiswane umlotha?
Kuqakathekile ukuthi abantu ama-victims engavumeli ukuthi laba abantu ababulala abantu bebe yibo ababadikthela ukuthi kwenziweni kuze beqhubeke befuqa ngoba one justice. So ngeke savumela umbulali ukuthi enze ngani kuthiwa ithini ithenziwe nguye umuntu owabulalayo anganithi iziphukuphuku zayo.
Asithi thina kugcine kuvunyelwana udaba lokungcwaba kutsha amathambo alaba ababulawa ngesikhathi soneso ubona ungani yinto engenzakala na njalo yinto engenzakala lula?
Uhlupho yokuthi akula ama-forensic experts esesiwabonisiwe ukuthi akhona so ukuthi kuthiwe khonkhona antu bazangcwatshwa kakahle kodwa ungazange kwatshenga ukuthi sinabantu abale-competence yokuyenza leyo nto anje I don't think ukuthi kuya-addressa i-problem ngabe uhulumende ukuthi hhayi bani sesidevelophe abantu abangaka who are competent to do this thing anto from there abaziwayo abakumamasigremses abangcwabo. Kunabanye abaziwa ngohulumente izihlobo zabo ezibadingayo. Laba engabatshontshayo ngizathi ngabo. Engakacaci ngalokho ngibona ngazathi sisadlalane. Ngoba kunabantu abafunakalayo abathathayo nalo hulumente. And lokuthi kathe kucharamba lo mtoti bakhulumela bani. Mina ngikholwa ukuthi bakhulumela u-Emerson ngoba ngakamuzwe sithi labo abafana bahumana. Kodwa ngibona yena ethule selokhu wahlangana labantu be-collective. Labo abantu bakhulume ngemva kwabo. And bathi yi-position ye-party. Ngibona ngazathi kathe sokusixakayo ukuthi kuyini okungashiyo position ye-party but okuyikho ukuzenza abashiya izihlobo. Kuzawo lake konke uhulumende kusezimisele ukuadresa umbhuqazo yikho okudingakalayo ngoba yonkengezi i-government eyodwa ilokhu ikhipha ama-constituting statements then kunzima.
Lo-ke bekungumnumzana Mbuso Fuzwayo, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni eyebhethu likaZulu. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilale.
Hele ulaleleyo ngumsakazo weStudio 7 osakaza useWashington DC, A Voice of America.
Ngamathe sondela ntokazi ungesabi ntombenhle izikele ngaphelela sondela ngikumba khumbe kancane ungesabi ikhatshana angikathathi ukubobotheka kwakho ngiyenza ngikhothakhothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami izikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona ngizwe ngathi lengxenye yami inyomuntu yaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasithwela nyovana lesiya sihlahla esilapha niwenyukele umfula ugwembe ugwele ngingene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthando omqotho ngiqome ngizinga nje ngiqonde ngakini
Comment on that? Zolola mvunye lalela mina ungalalela abanye sengasiquza ngasiqeda ngizikhansabula zonke izizwe kodwa wena uyinjuku enhle evele kwesayo sodwa isizwe uyangiso sengiyazivike ntombi mina ke uthi ngikwekele ngikwenzelani ke khonokho ngiyakuthanda ikho lokho ngikome ntombazana yenza khonokho.
Esikhathi sethu yithi esingasavumi ukuthi siqhubekele phambili esenza kwenza-ke manje ukuthi sikhangele okwezinye zezindaba ebezikhokhela umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair walonyaka ogqitshwe lamhlanje kobulawayo. Abaningi bekhala ngokuthi zinlutshana kakhulu insuku ezimbili eziphiwa uZulu ukubana angene abuke. Abebandla le-MTC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa babe lomhlangano we-National Council baphuma lesinye sezibopho esithi inkokheli yaphezulu yebandla leli eye-presidium kumele igoqele owesifazane. Silikona ke lapha uhlelo lethu lalamhlanje. Oliver Lelisayo, Mfraxet Jeremiah.